So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uqhamuka uhlakela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Ngikhusana lami ngolaka bethi phuma khuphe idoti zakho lezi uzifakile lapha besitshiye amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathesi ngiyadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi angisangilale phansi ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya.
Amapholisa kobulawayo abopha umama owethiswa icala lokudlwengula umntwanakhe ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ke yinto ukuthiwa yisitha le kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo yinsindabaphenduli le impica abadala ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye zisizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 20 eMzingwane uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. UNkosazana Dube usichazisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje, ngibe ngihlezi endlini. Ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula. Ngisizwa abantu behlabile. Ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi? Bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzi wami. Zaba zithibilika ziphenduka. Nxa zisima lapho phambili komuzi wami. Abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya. Bekhuluma inhlamba emangalisayo. Bethethisa kakhulu. Kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane, ngakhiya. Ngithe ngikhiyile khonapho, bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bakukhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi lapha endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho, uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo yesayithatha ngezanu le, indawo yezanu le, lapha kuselendini la. Sifuna i-opposition, asifuna i-opposition. Thina inkomo wahamba ukuyalwela, siyalwela ilizwe leli. Wena usilithatha usilithenze emakhiweni. Asifuni opposition la, uthumela abantu bakho la, phansi ukhiphe idodi zakho lezi la. Khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda, omunye ngapho ubulala ifriji, omunye ngapho uvula amafriji, omunye ngapho uthatha ifoni yaminye ulalela phansi. Isithupha sami kade sikhonapho futhi laso, bethatha futhi behamba laso. Kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda, babhoda lo muzi bavula yonke indawo. Ezilugwini zenkukhu bayavula bayachaya ngezinduku, izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku. Kuthi-ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi, uvula amanzi, bavula baqamula balahlele kashana le. Basuke baye lapho engifaka khona engalanini imgani yami ngesamba ukuthi imgani lamapheyili, bachange izinduku bebulala konke njalo. Kuthi-ke lapho-ke imoto engiyipake khona bebhoda besiya khona bethatha isivalo setanki yemota lapho engithela khona ipetro, bethatha kunjalo. Khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphe idoti zakho lezi uzifakile lapha besitshiye amaposta wena lawo ngakhipha. Bethi dabula kathesi ngiyadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le. Bathi khupha phangisa ngakhupha. Bathi dabula ngadabula. Kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi angisangilale phansi, angisangilale phansi sibili. Ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya. Yikho khonapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba. Kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka njani ungathi ulosekelo yini uyenelisa ukuhlangana nabantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezu kwalokho okwenzakele
umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kuhle kakhulu ngesabatha yona le siyaba sile launch ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iphathi yami lami injani iphumeleli wini vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iphathi yami lami ngifuna iphumeleli wini ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le phathi yami bangisekela usekelo ngilalo olukhulu kakhulu sekelo ngibangisekela bangisekele ngakho konke khathesi ngikhuluma nje ngikunje ngila bangigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama-election bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi
alo-ke ngunkosazana Thokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila kaward 20 eMzingwane emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleleni South, uMnumzana Ntandondlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo.
Into mhlawumbe esuke ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane yinto engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general. Kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulele ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi kuward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha into enhle abayithakazelela abantu bakaward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile. So yinto embi kakhulu eyenzakeleyo. Kodwa into ebesemgceke ukuthi i-CCC Citizens Coalition for Change abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kulokwethusela okungako.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla le-ZANU-PF?
Msakazi, okwakhathesi asikabile isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ima umuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapholisa esigodini abathatha ngasikhathi masinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sebatshengisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-attack umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bayathatha i-statement kumama. So kwakhathesi amapholisa abakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba iphethe ngayo. Ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uThokozile ngoba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani ovele ngezana ade bengafihle bevele bengasonto ukuthi bakwenza becatshile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezana. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala okudanisa kakhulu unxa umuntu engaba lesibindi sokuthi aye athaka umakhelwane wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki uyasidanisa kakhulu njalo besingakukhangelelanga kithi lapha eMathepeleni South ukuthi ngabe ibehavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona siswami dadewethu i-resettlement area most of iward 20 lapha. So abantu bakhona baleke ingqondo nje ukuthi hayi iZANU-PF iyokufuze ibe khona mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono othiyene leZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo bavele bahlala bemethusele umamuntu uzaxotshwa yena emapulazini lapha ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC we-CCC so kube yinto sibile embi kakhulu.
UMnumzana Ntandondlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleleni South. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsayi Mahere kuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga ngendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli waleli bandla uMnumzana Godfrey Karembera. Wazakala ngokuthi umathi baba weshanduko amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uMnumzana Shanduko utshaywe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. UMatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa esilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali aleli bandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungelahlakela. Babalisa umholi weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora kanye lomkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Kusihlakalo seZulu ekhuza umhlola amapholisa akobulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu 30 uyetheswa icala lokudlwengula umntwana wakhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngozibandlela kuze kufike emhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba isiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo, kumbe kwedlula umhlolo, yinsindaba phenduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane uqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza umhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula umhlola. Hayi, ngokunye nje lakokubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngazange ngitsho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. Sekungezinye nje zezinto esikhangelayo sithule ngoba okukhula kula mkhosi.
Lo mama ngaba ekhulelwe yimizwa yenyama yini kumbe kule mithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi nyalandula. Kungaze kube yimizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo njengoba usedorobheni umbe nje okunye okumasaka obezedlulela phandle wakuqila ukuthi kwenze lokhu okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulanto enjalo. Sinazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe kuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu. Abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula, lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutyeni. Nxa kungumuthi vele lakhona kumele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo njalo ongumama, ongumzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuqume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Lo-ke umfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. ayenzayo ngomvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elitshumi nambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathelizindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, okugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lutholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lohulumende bamisekanga kakuhle, okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga layizolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Manje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani, ngiyabingelela, ngilulela abasakazi, ngilulela abalaleli, ngithi linjani bakithi. Mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi uMnangagwa uyakuzwa yini khonokho okwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli. Uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu beZimbabwe futhi kanti kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje mhlobo zami. Angazi kumbe wona ama-voters asilungisela kodwa kunini kuvota vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani. Siyaphila. Bizo lami ngureli Thuma vela obhango esigabeni semadohunye isiyona. Ngilibingelela kakhulu basakazi besitifu seven kosithandekuyomhlanga isigande nokuba mpingameli Nkomo esilungulela lesakazela emsakazweni omuhle kakhulu njalo oweqiniso elami ngizifake imoto yami izwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngibingelela lami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi izwakale lapho kuyakhona ngiyabonga ngiyabonga ngithenzeke
Ini linjani basakazi baka Studio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisibazona basakazi kanti nani balaleli siyalibonga futhi lihlelo lelo elizincedisa ku Studio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani nenkosi ukhuluma lapha ngoJengwe ekuhole adayaphisa siyabonga
Salbonani, salbonani, salbonani. Balaleli bo Studio 7 ku VOA Ndebele. Hayi lami ngithi nibulise. Ngibulisa bakithi gama ngiwanda mphuma laphana ePlumtree. Hayi lami ngithi mphawule. Indaba lezi zamaqembu qemba seZimbabwe please abaphazamisa abantu, bayasiphazamisa laba abantu labo beleke benza amaqembu qemba bomunzora labo. Nabo Thokozani Khuphi waphazamisa abantu kwayena enelisene chamisa lo angiyiboni mina into azayenza ayikho into azoyenza izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizana kuphela lo ukuthi vele nje uchamise ngatshintsha izinto angeke ezidinge ngoba ukuyina vele into angeke azayiboni umgabe wafa umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980 so manje into ezayenza ukuthi izane itshintshe iphume yini kunokababekwenza kuyabe sekuphelele kubaqhubeka benze kunoku like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100 yinto bani le thina singayaziyo igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree ngihlezi kule South Africa
Salibonani balaleli be-Studio 7 hayi ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbithane ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezomba ngazo mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency yesidola so ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali yesidola esingalayo kungcono nxa besibasebenzisa yesidola ngoba sebesesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo khathesi bona uhulumende okhona ucharja nge-yesidola izitolo zonke zicharja ngama-yesidola kodwa asilayo sinikwe RTGS osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala bacrosslate ukuthi amandla eyidola lamandla e-RTGS anganani sosalungela lutho ngokwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zawole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Mozi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa so la ukuthi besongizandla akula ngendlela kumele la Ukraine ma isikhalo sikhona akulive ngoba manje ukuthi uKhulu sami sokehlule
unuzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla
ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona simelawe kodwa kumthelela wakho ukuthi impilo iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele ngoba ilakho futhi ukuthi ngacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane njalo kungenzeka ukuthi uBiden njengomkhokheli welizwe likhulu eliyiMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi simelawe Biden so yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu
lokungusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubanja lezano PF
umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe ungathi ubona amazwe ethubelene kanje ubona sokubulawana kanje wena ube nguwo okhwezelayo uyabusuke ngumuntu onjani ngabe engumuntu ozwayo umuntu ozwisisayo ngabe uba ngumlamlankunzi hhashi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesiba izikhali abanye olunye uhlangothi ukuze lulwise olunye uhlangothi lokho yiko okutshengisa ngempela ubana vele i-America nangokwayo idla vele ngokudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo sikubonile kusenzakala e-Iraq sikubonile kusenzakala e-Libya siyakubona kusenzakala e-Afghanistan kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians kwenzakala indawo eziningi kakhulu bekwenza khonokho ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu bona babona kuyi-industry egcweleyo babona imali nxa kusiba lento ezinje noma thina sibona igazi lichitheka sibona ukulahlekelwa imiphefumulo bona bazibonela imali nje qha ngoba ngabe ngumuntu ozayo umuntu olozwelo ngabe uba ngumlamlankozi ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umloda athi ubana aphe abantu izikhali
bakhala njalo ngokuzakwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe uNcube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako
kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona iphakwa ngalindlela iphakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufaka izikhali iphelelula
okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni athiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethola imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele-Japan liye kulwandle lwe-Black Sea duzane lakwele-Ukraine umnumzana Lloyd Austin okhokhela uhlangothi lwezomvikela kwele-Melika ukwele-Slovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana loPutin ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singake sikani kazi esikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe ulunga le-Citizens Coalition for Change inkosazana Thokozile Dube amapholisa kobulawayo wabopha umama uthiswa icala lokudlwengulwa umntwanakhe oleminyaka eyisithupha silugcibane lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Kande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.